Toku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7, ngomvulo mhlaka 10 Ntulikazi 2017 nguChris Gande.
Lo ntungameli inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje
sisusa esempi ukuzamazama lokho kukhona kubudlelwano buka professor Moyo ukuthi uprofessor kuzwakala sengathi wala ukusekela ukuthi uzandla ezibomvu umnumzana uMnangagwa kube nguye ozathatha umbuso ngemva kukaMgadi.
Inkokheli yebutho iqhubeka ilwisana lomphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo empini yokubanga isikhundla sikamongameli Mgabe.
Isizathu sokuthi ahambe ayezama ukuthi impilo yakhe ingamhluphi kodwa esekela abantwana bezimbabwe zejikele. Akulasizathu sokuthi phela khona yena yeke ilizwe lakhe lisisa yena abehambe sakwelatshwa ngaphandle kwelizwe.
Umongameli Robert Mugabe udlulisele phambili umkhankaso welupane ngoba eseye kwele Singapore ngesiphangiphangi ukuyakwelatshwa.
UZulu weZimbabwe utshayela ihlombe iqembu lama-Warriors ngokuthatha inkezo ye-COSAFA Cup.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo.
Inkokheli yebutho iqhubeke ngokulwisana lomphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo ngempelaviki empini yokubanga isikhundla sikamongameli Robert Mugabe phakathi kweqembu elisekela umnumzana Emmerson Mnangagwa leqembu le G40 elibikwa lisekela unkosikazi Grace Mugabe. Umkokheli wamabutho alwa esemoyeni uEmma Shaw Perez Shiri uchotoze umoyo embikweni wethule kumaphephandaba kahulumende ngempela viki esithi umoyo ungumuntu omubi njalo owabaleka empini. Umkokheli wengatsha zonke zamabutho uGeneral Constantine Chiwenga laye wethule amazwi afanayo ngeviki edluleyo lapho etusele khona umoyo esithi kabasoze bamvumele ediliza ibandla lezanu PF. Yena umoyo wethu le amazwi yakhe izolo esithi uShiri kazithulele nje athi zwi. Uphinde wathi uChiwenga kumele atshele abantu ukuthi wabhalelwa ngubani izivivinyo zakhe ze-PhD. Ngezinye indlela lapha umoyo uthi uChiwenga wathola iPhD le eUniversity of KwaZulu-Natal kwele South Africa ngokuqilibezela. Ukudlephana phakathi kukamoyo lenkokheli yebutho lokhu sokuthiye abantu abaningi besola kakhulu ukungenela kwebutho kwezombusazwe. Omunye wabo yincwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Mqondobanzima Gonya.
Esintwini eyomdena ingenwa kodwa ke kusho ukuthi abantu beke becocisane nje ngempi yomdeni umdeni ongaso wethu umdeni wezano okusobala nxa ukulandelisiswa kuyinto kwabo kuzwakala ngani isisusa esempi ukuzamazama lokho kukhona kubudlelwano buka professor Moyo lezinye iziqiwi zezano lezi ukuthi uprofessor kuzwakala sengathi wala ukusekela ukuthi uzandla ezibomvu umnumzana uMnangagwa kube nguye ozathatha umbuso ngemva kukaMgadi.
Ubona izala nkomoni po ngoba abanye balokwesaba balokwethuka bathi mhlawumbe kakusoze kugcine kuhle kwinto lokhu njengoba sibona laba abanye ababili ukuthi ngaba kubutho ngabantu abesatshwayo phela abaphethe isikhali.
Hayi khona sibili kwesatshwa bengabe besesatshwa kodwa ngibona ngani la umoyo uyesabela angikhole ukuthi umuntu elingamphatha nje mashayana angani kuthiwa ngokuhwayibheji komuntu la uchiwenga kumbe nguyo parents shiri ngabe ukuthi befuna ukulwisana la umoyo ngiqinisa lokuthi eginya amaganu izithembile fowethu ukhona laye umoya abe uthembile ngoba angikhole ukuthi ukhona uzadubula omunye emgwaqweni kodwa nxa ukhumbula mandulo akuvabanga ukuthi lapho kuba lempi khona phakathi kwezani kuphele nje kungena sidumbu isikhathi esiningi ngabantu abalochuku bavame ukubulalana asazi okwamanje ukuthi kozala ngomone kodwa sithemba ukuthi uzophepha umphokabulevu
ukhona into elungileyo na babu magonya ukuthi abantu abakubutho babe bengenela kundaba zomba ngazwe indaba zombusazwe njengesikubonayo kwamanje kumbango wezanu PF lo
eqinisweni mfokankomo ayisikho okuvunywa isiqu sombuso iconstitution lokho yikuganga lokho kwenziwa ngabe zombutho ukuthi sebengenela ku-issues ze-politics ku-civilian life
Umnumzana Mqondobanzi Magonya ucubungula ezombusazwe sixoxela ekwelebhilithane.
Umongameli Robert Mugabe usedlulisele phambili umkhankaso kade emele awenze eLupane ngempelasonto ngemva kokuya kwele Singapore ngesiphangiphangi lapho ayekwelatshwa khona. Umphathintambo wezembiko umnumzana Chris Mushowe utshele intatheli zindaba ukuthi umongameli Mugabe uyohlolwa nje kuphela hathi ukuthi uyagula. Lokhu sekuthiye abanye abafana lomqoqi wenhlelo zebandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube unkosazana Rita Ndlovu besithi lokhu kutshengisa sobala ukuthi sekumele aphumule.
Lokho kuyamangalisa kakhulu kakhulu ngoba khonapho uyena ule sizathu sokuthi ahambe ayezama ukuthi impilo yakhe ingamhluphi kodwa esekela abantwana bezimbabwe zedikeni akula sizathu sokuthi khona yena yeke lilizwe lakhe lishifa yena abe hambe siyakwelatshwa ngaphandle kwelizwe lokho kuyisizathu sokuthi sibili ubone ukuthi ngalandaba labantwana bezimbabwe okwase kuphela yikuthi impilo yakhe ibenhle angabi le ndaba lokuthi abanye abantu badike kanjani and lama-tiktok khona lawa yimali emele ukuthi ngabani ilungisa ilizwe kodwa uhlezi usemgwaqweni kokuphila okuyikuthi abantu bezimbabwe ngabani konke babona ngelihlo elibona ngalo ngaba izeleka bamvoteli ukuthi abuyele esikhundleni
kodwa nxa sikhangele ukubana lesi yisikhathi sokukhankasa njalo sizwa kuthiwa ubemele ayekhankasa eLupane kodwa kasayenelisanga ngempilakahle yakhe ungathini nxa ukhangele khona
kanti bebeyakhankasa ekhankaselani akunaza kukhankasa okwakhe kuphela yikuthi kahlale phansi ngoba lokho okumenza ahlale ehambile seyadinga impilo kwamanye amazwe ukutshengisa ukuthi vele yena sekhulile mina nginethemba lokuthi izinko laphana kunjalo kuthi kunomuntu omunywana ongathatha leso sikhundla abe ngumprezidenti kanti kuyini okwenzakalayo khonaphana okwenza ukuthi angaphuma athi kangiphumi yethi kulabantwana abancane abangenelisi ukuthi babuse leli lizwe so vele akunasizathu sokuthi vele ahambe ekhampeni ungakhangela ama-khampeni zakhe vele uyabe sekhampeni lawo lango-2013 imfazi yakhe ngeyowayebhize ekhampeni lakanye lakathesi futhi kuze kwenzakala njengoba nihlale sitele ukuthi uzamfuqa ngebhara ayekhampela esebhareni so kutho ukuthi vele ingqondo yabo yokuthi kumele baluthe baze bayekufa belokhu beluthe thina abantwana bezimbabwe sidukele yenesezikuselelo labantu abakhe
Alo-ke ngunkosazana Rita Ndlovu umqoqi wenhlelo zebandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Inhlanganiso yezakhamizi zewange sicele idale lephalamende ukuthi lisuse inhlelo zamanzi ezandleni zogatsha lwezinwa lizise ezandleni zikamunicipala walelo dolobho. Kusicelo sayo esifikise dalele parliamente ngolwesihlanu, inhlanganiso yeWange Residents Association ithe iWange Local Board iyo emele iqhube inhlelo zamanzi ngoba izino isehluleka ukuqhuba kuhle umsebenzi. Idolobho leGwanda lalo lithethe inyathelo elifanayo kumaviki ambalwa edluleyo. Sixhume umqoqi wenhlelo zeWange Residents Association, umnumzana Fidelis Chima, wachasisa okunengi.
Izinywa ile tendensi yokudisconnecta amanzi engela court order. Then isizathu sesibili izathi iZimbabwe Power Company yiyo ehlamba amanzi from iZambezi ihambisa ku-water treatment plant. And kulamanye ama-organizations that are donating ama-chemicals ezinye. So izinywa eyenzayo ikucollecta i-revenue kuphela. And then S3 yokuthi izinywa yona icollecta annually approximately 800,000. Imali layo ihamba ugovernment and thinama-residents. We can't let izinywa to account for imali yona le. So under normal circumstances, we want it to at least be on the local board to touch over the running of water because we are seeing people to see our residents to use the local board into the account. And then it is that it's all thing and it's all to donor is in a billion system level. It's so questionable. So I'm a resident, but China is a complainer, China is a donor, we are meeting the billion system in a corner.
Parliament kona basamukela njani isicelo senu? Umnumzana Fidelis Chima ubona ngokuqhutshwa kwenhlelo zenhlanganiso yeWange Residents Association.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk lamuhla sixoxa ngokuphumelela kweqembu lama Warriors athole inkezo yeCostafa Castle Cup ngokunqoba iqembu leZambia elethi Polopolo ngesonto.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Amapolisa kwele Egypt abika ukuba avulele abantu abayisithupha abanakanelwa ukuthi ngamalunga eqembu labalwa becatsha abe Islamic State kusehlakalo sokulwisana kudutshulwana phakathi kwamacele omabili lamhlanje emadabukakusa lapho abe ISIS endlini abakade becatshe khona.
Udubo lokusilela kokudla lukhanya lukhula emhlubulweni waseHorn of Africa, ikakhulu emazweni afana laseKenya leSomalia ngoba izulu lingananga kuhle lonyaka. Abenhlanganiso yeFemine Early Warning Systems Network bathi kulabantupho siyaba izigidi ezintathu kwele Kenya, labe edlula izigidi ezintathu kwele Somalia abahlaselwe yindlala.
Abakhubazekileyo eZimbabwe bathi lokho luselela usizo lwempahla yokusebenzisa kwezemidlalo etshiyeneyo ekuqinisa umzimba ukuze benqabele ukuqansa kwenani labatholakala belemikhuhlane engathelelwanayo ebalisa ochukela leya hypertension iBP esibahile kuZulu ngoba engelanhlelo zokuqinisa umzimba. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Bathi lethi simo siyingozi enkulu kumpila kahle yabo njengoba ukukhubazeka kungathi ukuba abahlaselwa yimikhuhlane njengabanye bedinga labo impahla ukuze baqinise imizimba yabo. Unkosikazi Chipo Chikwature ngunobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Association for Sport of the Blind.
Ngoba njengakhathesi sifuna ukuthi ngoku ngadlala nemigobho leyana edlala labantu abangaboni uyafika ukuthi iholo yangkhona yabe ingayenzi. Ufike lapho kokuthi umuntu akwanisa ukungena kwezinye indawo lewitche ngoya befuna ukudlala laye so kanye akusayenzi ngoba lokhu alokhu kusemuva kakhulu ngokuthi uhulumende uyazama ukuthi kube le mali yokuthi balungise konoko kuphela ingoku ngasincedi ngoba endaweni eziningi kunzima.
Umnumzana Elford Moyo ufundisa izemidlalo eDaniko Project ngokhubazekileyo ohamba ngamadondolo. Umoyo uthi siyadanisa isimo sokubana ilizwe liqhubeka lisehluleka ukubanceda.
Lapha eZimbabwe asikafiki kuklasi yokuthi sithi khona khona indawo zethu ezidlala khona ama-sports ziyakwaniseka ukuthi abantu abakhwezele badlale khona. Inkinga esilayo kathesi and ungakhangela i-sport equipment yangkhona ngibona ngazathi azange sibambi khonapho i-sporting equipment yangkhona asilayo senze kuyathatha kwamanye amazwe lapho atholakala khona. So even in terms of ama-ground malutshwane akwanisa ukuthi abantu abakhubazekileyo banjani bedlalele khona.
Umeli wabakhubazekileyo edale lephalamende usenator Anashiri okhubazekileyo laye utshengise ukukhathazeka okukhulu ngalesi simo.
Siyakhangela namhla okuningi ukuthi siyabona ukuthi into lezi esifana lama-wheelchair yokudlalisa imidlalo iyadula kakhulu kodwa sikhangela ukuthi uhulumende angaba laye azuze asizuzele ama-wheelchair ukuthi sisebenzise kumbe kuma-Paralympic Games kuma-games kuma-province onke kumbe sizuze yokuthi akwani team.
Ethi udingeka ukuba batholiswe labo impahla yokusebenzisa ekuqhubeni imidlalo ehlukeneyo njengabanye benqabele ukubanjwa imikhuhlane engathelelanwayo.
Siyathaba kodwa isicelo kuhulumende yiso sokuthi siyachela njengabantu abagubazekileyo ukuthi lathi ama-facilities, environment, lapho lathi siyabe sifuna ukuthi sidlalele imidlalo lakho kuwe disabled friendly lathi sidlale imidlalo leyi lathi sithabile.
Inhlolisiso esezithe zenziwa zikhomba ukuba isilinganiso sokulithumi ekhulwini senani labantu elizweni kungabakhubazekileyo ngendlela ezehlukeneyo lanxa kumele banakekelwe njengabanye bahlezi bekhala ngokungananzwa. Uhulumende sithi akalayo imali yokubatholisa indingeko zabo njengokumele akwenze. Lakusekelo sombuso laloba ikhona imithetho leziqondiso zokunakekelwa kwabo kuba nzima ukuthi kulandelwe ngoba uhulumende ethi lokhu kungafezeka kuphela nxa imali ithe yaba khona. Abakhubazekileyo laba bathi lesi yiso isikhexe uhulumende alokhu esebenzisa ecatsha ngomunwe lalapho esanelisa ethi akala mali. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Ibandla leMDCT selikhuthazwe ukuthi likhankase kakhulu emaphandleni ukuze linqobe kukhetho oluzayo. Inkuthazo le iphume kuhlelo esilethulela lona enkundleni yeFacebook uhlelo Zimbabwe Today elilethulelwa nguGibbs Dube weStudio 7. Abaphatheke kulolu hlelo bathi kungamanga ingamanga imbiko ethulwe inhlanganiso ye-Afrobarometer ethi ibandla leli likhanya selibalekelwa ngabalandeli. Umsekeli wesikhulumeli se-MDCT uNkosazana Tabitha Khumalo lonobhala obona ngenhlelo zaleli bandla uMnumzana Bednico Bebe bathe baqhuba kuhle imikhankaso yokhetho njalo ibandla labo lokhe liqinile. asizweni uMakhumalo uBhebhe lo Bhebhe bekhuluma ngodaba lolu kanye lomnumzana Sikhumbuzo Moyo yena ohlala kwele South Africa.
Siphakathi komuzi waseZimbabwe sixoxisana nalezi zalwana zaseZimbabwe sizikhuthaza ukuqakatheka ukuthi bambe bayebhalisa ukwenzela ukuthi bathole amathuba ukuthi bakhethe inkokheli abazifunayo.
Kulo phenyo olusanda ukwenziwa olutshengisa ukuthi MDC kungani iyatshelela kancane kube sokusithi iZanu-PF kungani abantu bayayisekela sowakungene khonapho ma
sisanika iy'ngoshi zethu ukuthi zicubungule ukuthi aprobarabarometer itshoni njengoba ikhona thina njengebandla sithi khona inkokheli zonke zisuka kucansi ebantwini zisiya phezulu kazingene kwizulu ikakhulu emakhaya ngikhuluma kunjenje basabalele bangena ngezindlu ngezindlu sikhuthaza likhankasa ukuthi abantu bambe uyerejista akuchina zizaqina kodwa anti yayazi ukuthi vele uma ufuna lo muntu othole induku wena uzizandla kuba nzima kodwa kakutho ukuthi kuzasinisa khonokho.
Baba Bhebhe kunjani?
Ngiyaphila kunjani?
Hayi mphila kakhulu. Nanko ke phela sesokulokukhankasa kathezi. Kuyaphumelela kumbe kolongani kuyimgoqo?
Vele imigoqo lapho kuhluthekwe khona ikhona ngoba abantu bayakhala bakhala izinyembezi. Nxa abantu bekhala izinyembezi banjengomuntu osegalula. Umuntu nxa esegalula uyabambana ngoba yini akubonayo. So okuyenzakalayo ke eZimbabwe ukuthi umumo kawusamanga kuhle akusadingi ukuthi omunye atshele omunye ngokuthi azikhuthela. Akusadingi njalo umuntu ukuthi omnyatshele omunye ukuthi lokhu kwadalwa kwini wonke umuntu uyakwazi okwakudlalayo. Njalo kakusadingi futhi ukuthi umuntu atshele omunye ngoba bayakwazi bonke abantu ukuthi kufanele benzeni. Xa befuna ukuzikhipha-ke ehlutsheni lolu okuqakathekileyo ukuthi bazikhangele njengabantu ukuthi bayafuna na ukuhlala ngendlela abahlezi ngayo.
Yho manje-ke isengini lo baba-ke uSikhumbuzo Moyo. Mnumzana Moyo kunjani?
Yebo kunjani mhlobo.
Mphilile kakhulu kunjani eJozi khonapho?
Hayi Jozi ngaphinde ngiyathisa nje namhlanje.
Nathi udaba lamhlanje sikhuluma nge-MTCT.
Mina ngiboni la abantu bengasebezasenzela okunye okungcono because khanye ngathi sokwehlule isikhathi sesisiningi njalo bake baphiwa i-chance yokuthi bake baphiwa ngabantu umbuso but ngendaba yokugwala bachedele emuva bona bewawinile ama-election so akuleke indlela abangayenza ngoba vele bayaziwa sebabamunyumula la abantu bezayo.
Lapho lizwe umnumzana Sikhumbuzo Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala kule South Africa obekhuluma kuhlelo lweZimbabwe Today. Lizwe njalo kumnumzana Beniko Bhebhe obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zeMDCT kanye lo Nkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli saleli bandla.
Kwezemidlalo uZulu weZimbabwe lokhu ebobotheka lapho icabanga ngokunqoba ukwenza iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama-Warriors elenelise ukuthatha inkezo yeCOSAFA Castle Cup izolo. Ama-Warriors anqobe abafana beChipolopolo abakweleZambia nge-3-1 ukuze banelise ukuthatha inkezo okwesithupha. Umkhokheli wenhlanganiso yeZifa uPhilip Chiyangwa ukhuthaze abasekeli beqembu ukuthi baze ngobunengi egcekeni lendizamtshina ukuthi bazemukela amajaha ama-Warriors. UChiyangwa uthi yena iZifa izaphathisa ama-Warriors ngokubabonga kodwa cacanga ukuthi bazabongwa ngani njalo wathi abantu beze ngobunengi. Intatheli zindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya okade senkundleni yeRoyal Bafokeng Sports Palace usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe lingqobe eleZambia nge-3-1 ngemva kokuba umgadli uNox Muthizwa odlala ephikweni uTalent Champion kanye lovimba esandleni sonxele uOcean Mushure betshayele emambuleni. Ukunqoba okwenziwe ngama-Warriors ephakamisa inkezo yesihlanu yeCOSAFA kujabulise kakhulu umsekeli kamqeqeshi uBongani Mafu.
Ukuwele tofilo means a lot kimi. Lakithi siyi-team ngoba into esisebenzele kakhulu ukuthi sithole i-team kuselam 5 days ukuthi kube le tournament sibahlanganise sibenze babe i-team esebenza ndawonye is something that is wonderful. And abafana laba I like to thank them for being a team. They were on time every time.
Umafu uthi njalo ujabuliswe indlela uMthizwa wadlala ngaphansi kwakhe kuqembu leHighlanders adlale ngayo kulenkezo.
A very good player. A very good player. I'm very proud of him. And I think from the first time that I saw him, Dala Wing, I changed him to the middle. And he's flourished there. It's a natural position for him. So it's a lucky break for both of us, which is ended up man of the tournament here.
Umthizwa, okay, twenty umdlali, odlale ukudlula bonke kwinkezo yeKhosafa, kukanti uCaptain Ovid Karuru, nguye oqedela amagoli amaningi echayele emambuleni kahlanu. Umqeqeshi uSande Chizamba, nguye oselinkezo eziningi zeKhosafa enezimbili njalo engakazela ahlekelwe ngumdlalo kulenkezo. Inkulungwane lenkulungwane zabeZimbabwe zibukele umdlalo lo eRoyal Bafokeng Sports Palace edolobheni leRustenburg kusifundazwe seNorth West kwele South Africa. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 eRoyal Bafokeng Sports Palace eRustenburg kwele South Africa.
Silisa lo muntu yagula ingoma ka Obadaya Matulane ichaheli dala ligqiba uhlelo lwethu ke lwalamhlanje kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili.
Inkokeli yebutho iqhubeke ilwisana lomphathi ntambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo phezu kodaba lwesikhundla sikamongameli Mgabe.
UMongameli Mgabe na udlulisele phambili umkhankaso wakhe welupane ngoba esekwelatshwa kwele Singapore.
Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje igama nguChris Gande lilayo.
Lontungamilinkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.